Lodaba olungahlakaniphanga, uyazi ukuthi vele kaluzwakala ukuthi kukhulunywa ngani. Kanti ucine nini umgaba ukubusa leli lizwe? Lapho sekulo Thihuri osebusa kwenye indawo, osekungathi kukhulunywa ngoThihuri obusa iRussia kumbe obusa iSouth Africa, kungathi kudinga uZuma wakwelinye ilizwe ukuthi asike sidingele uZuma sikhulumisaneni. UThihuri ungaphansi kaPresident uMgabe. UMgabe nxa bekhuluma ngaye bathi nguhead of state, head of government and commander in chief of Zimbabwe Defence Forces. Akulanto eyenzakale elizweni angayaziyo, angayiplesiyo. Nxa engayiplesi, engayivumi, uyayivimba kulawo lawo mandla. Besingakwazi ukuthi uThihuri usebusa kuleli lizwe. Sazi ukuthi kubusa uPresident uMgabe. Futhi kangicabanga ukuthi kudinga ukuthi azabe lomhlangano loPrime Minister athunywe ngumhlangano ukuyahlangana loThihuri. Ngicabanga nje ukuthi badlale ngoPrime Minister nje emhlanganweni.
UMgabe loTsvangirai babikwa bevumelana njalo ukuthi ukhetho ngeke lwenziwe ngoJuni ngoba kusakunengi okumele kwenziwe. Singabona kuvunyelwana ukuthi lube nini ukhetho?
Ukhetho lusamele lube khona lonyaka. Nga usiya ngokuthi iconstitution yeZimbabwe lese sekhona ithini. Kumele lube khona nje, singathi kusuka ku-29 June ungabala inyanga ezintathu ezilandelayo. Ngalungadlulisanga inyanga ezintathu ngemva kwa-29 June liyabe lilokhu elisemthethweni ngaphansi kwesisekelo sombuso sonalesi esikhona. Kodwa ngokufisa kwabantu beZimbabwe bebekusiya ngabo, kube kuhlaliwe kwaqalwa kwabonwa ukuthi lokho okudalwe yisisekelo sombuso lesekade sivotelwa kulamalanga adlulileyo kuyabekwa kwenziwe. Lapho kudalwe isitructure esithize sifakwa abantu siphiwe imali sisebenzi. Inguquko ezilethwe yilesi sisekelo sombuso zifakwe zisebenzi, kuguqulwe le mithetho ihambisane nesisekelo sombuso kunye lokhetho lwenziwe ngaphansi kwalesi sisekelo sombuso, yindlela enhle leyo. Kodwa angiboni ukuthi kuzabe sekwenzekile konke zonke lezo nguquko. Kungaba khona eziphathelene kuphela lokhetho, eziningi ziyasala zonke zinjalo. Ezinjengokubotshwa kwabantu, ukuhlutshwa kwabantu, ukuhlukunyezwa kwabantu kuyaqhubeka nje kukhona ngaphandle kuze kutshintshe uhulumende ngolunye usuku.